udaba lolu olubekwe ngubaba uMdede ngendaba ye-dual citizenship liyethusa. Okwakuqala ngoba uMdede yena ngokwakhe akusiye muntu esingathi isikhulumeli sogatsha lukahulumende i-executive ngodaba oluqakatheke kangako ukuthi sokungaphuma ngelakhe igama lokuthi uhulumende uzama ukuthi atshintshe isisekelo sombuso i-constitution ukwenzela ukuthi abisele emuva umzamo owayenziwa kusisekelo sombuso esitsha ukuthi abantu bebe nelungelo le-dual citizenship. Ngakho-ke kuyethusa ukuthi isikhathwa kahulumende sinjengotobhayo wamdebe singaphuma nje sithi sona hhayi uhulumende uyaphikisana nesisekelo sombuso, isisekelo sombuso ofanele kube yiwo umthetho odlula yonke imithetho, which is the supreme law of the land. Kuyethusa lokho ngoba kutshengisela ukuthi abahloniphi isisekelo sombuso.
Ekuguquleni isisekelo sombuso lesi, manyathelo bani abamele bawathathe bona bakahulumende, njalo ubona kuphumelela kahle kahle na?
Isisekelo sombuso esikhona lesi sibunjwe sasungulwa ngomsebenzi othethe isikhathi eside ugoqela amabandla onke, kodwa indlela abazama ukuthi beyiguqule ngaso betshintshe ngaso yindlela esingani isibuya ngexuku elilutshwana elebandla le-ZANU-PF elikele kuhulumende kungasakhangelwa ukuthi isisekelo sombuso lesi baningi abantu abavumelana ngaso. Ngakho-ke bekungaba sikhangelele ukuthi uma bengabantu abahlonipha isisekelo sombuso bekufanele ukuthi kube lo mkhankaso wokuthi kuzwakale ebantwini ukuthi bayafuna yini ukuthi kutshintshwe isisekelo sombuso ngaleyi ndlela abazama ukuthi beyitshintshe ngayo. Kodwa-ke esikubalileyo namhlanje ngamagama kaTobhayo wamdede ukuthi kukhanya ingani yinto ezayenziwa nje kuma-corridors kahulumende, abantu bazavumelana bebhale ibhili ezayethula ephalamenti ukuthi bafuna ukuthi batshintshe-ke udaba le-dual citizenship. Kungazange kube lo mkhankaso kuzame ukuthi kuzwakale imibono yabantu ezizalwane zeZimbabwe, njengoba ukuba kwe-dual citizenship kusekelo sombuso kwavela kumibono yabantu kubhalwa i-constitution.